So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Tangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 26 kumfumfu 2022 igama nguntungamili Nkuma. Nansi ezihamba phambili. Uyaqala umhlangano wokudinga inkokheli yezanu PF entsha owe Congress namuhla. Leli bandla lisithi akekho ozancintisana lomongameli Mnangagwa. Abafundi Joshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda bathukuthele ngemva kokubanjwa ngamandla ukuthi baphatheke kumkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezitsheziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF yiMelika. Abahlala eNkosi Mine lapho kulahlelwa khona izibi zedolobho lakoBulawayo basengozini yokuhlaselwa yimikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli yezanu PF entsha owe Congress uyaqala namuhla. Leli bandla lisithi akula muntu ozancintisa edinga isikhundla esiphethwe ngumholi walo umongameli Emmerson Mnangagwa. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zezanu PF umnumzana Obed Mpofu uthi labo abathi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga ufuna lesi sikhundla bayazikhohlisa. Umpofu utshele usanekile mhlanga weStudio 7 ukuthi iCongress yabo izaqala ngomhlangano wePolitbureau ekuseni namuhla.
Wonke amaprovinces jikelele athi ubukhokheli obukhona obukababa uMnangagwa yibo ubukhokheli abafuna buqhubeke busiya phambili. Ngikhuluma nje mina ngime ngiphethe ingwalo zonke ezikhuluma ngemisebenzi yephathi, yikho njalo ngingubabhalane omkhulu wephathi. So into engiyikhulumayo sonto yokuthi ngiyamafungafunga, ngikhuluma into emgqoka eqondane nokusebenza kwezanu PF. Ubaba uMnangagwa ngubaba osikhokhele ku-New Business Section ngendlela emnandi okumangalisayo. Ikhangele ukuthi iZimbabwe, although singaphansi konke kwama-sanctions afuna ukuthi udilize ilizwe lakithi, ilizwe leli liyathutheka okumangalisayo. Kuthi kathi sikhuluma nje kulama projects amangalisayo emgwaqweni, ukwezakhiwo, yonke into eZimbabwe intsha enziwe ngeminyaka emihlanu edlulileyo. E-airport kutsha, e-parliament kutsha, emgwaqweni kutsha, yonke indawo emamayini kutsha, lemkalati emayini enzisitili, kulamanye amamayini enziwayo, kuyamangalisa. Yithi ngama-sanctions akhona siyawakhalela, kodwa hatshi asoze sikhale singenzi lutho, sikhuluma sisenza. Laba abafuna ukusifakela izijeziso lezo abazifakileyo bawethi isikhathi sabo. Njalo umhlaba wonke utona into ezakalayo le ngejeziso le kayela ngqondo. Enziwa ngabantu nje abalomhawu, abantu abafuna ukuthi bakhokhe ilizwe bengalasekelo lwabantu abaningi beZimbabwe.
Siyake sibone lapha sokule nhlanganiso ezitshiyeneyo ezithi Teachers for Economic Development, kodwa bephinde bezithi for ED labantwana, Student for ED. Liyakwazi lokhu, zinhlelo zebandla yini? Kumbe baziyenzele.
No, iZanu-PF isebenza naloko kuthiwa ukhetho omthandayo, which is ngesilungu kuthiwa i-democracy. Siyavumela bonke abantu abafuna ukusebenza lathi ukuthi babuye ngendlela ezitshiyeneyo, babuye ngamabizo atshiyeneyo, kodwa ukuxhasa inhlanganiso yethu yeZanu-PF. Lokhu asikudingi ukuthi kona kubizwe kwathiwa this for what, but sidinga ukuthi abantu laba bafuna ukusebenza le bandla eyilelaqoqelaletha inkululeko ilizwe leli. Ngiyacaa futhi abantu abaningi isithethe ukuthi bakhampeni la maphatha amancane ahlale khuluma amanga babhizi balandelela into ezenziwa izanu-PF. Sina ngapa sichaya umsebenzi bona bachaya ukulobizeni ukuchothoza kuphela ukukhathala kokuthi.
Kodwa ke nxa ukhuluma ngokukhankasa sesikhayela ama by elections la wadlulileyo ukuchoni ngokhetho oluzayo. Lile themba yini lokunqoba ngoba abanengi bathi hayi umnotho welizwe ibandla elibusayo alenelisi ukuthuthukisa.
Hayi lokho kusho ngabantu vela sebehluleka behluleka bazahluleka futhi sina sisebenza izifiso zabantu. Ama-elections adlulileyo amakhethi akuzange kube nokuxokozela kulabantu ade bebuya bezoletha ukuxabana bezoqala abantu bezocela abantu bezanu p f ukuthi kube nomsindo so that bagijime bayengxe kumamsakazo njenge-studio seven bazocomplaina aathi so politics le i-politics ukuthi kukhuluma nabantu.
Umnumzana Obert Mpofu ngonobhala obona ngokuqhutsha kwenhlelo kubandla lezano PF. Sixoxe njalo locubungula ezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi ukuthi in fact ngayo ngabantu abasinsiye abakhangela ukuthi bona babusa bengadlalisa ama resources elizwe. Bebengafanelanga ukuthi bekwenze ngoba abakwenza yilokho okuthiwa emabandleni ikwaya. Ngabe kuthiwa bekuyi-Congress, ngabe size kuthiwa ama-provinces abe nama-preferences. Kuthiwa hhayi kwaphrobhulwa amabizo kuma-provinces bagcina bevotile, bagcina bethe hhayi either bavumelana no-Emerson, abanye bathi bavumelana no-Govea. Omunye wawina phakathi kwabo but kuyaka kuthiwa chethe-chethe isihamba lo-Emerson etcetera etcetera ayisiyo nto etshengisa umbusazwe okhululekileyo.
Akuvezi yini ukubambana esingathi kukhona kuzanu p f njengoba besithi phambili ngomnanga kwabonke?
Abantu bezanu sukela ngo-2017 lapho bathi bexothwa u-Emerson bonke bagida ngemva kwamala kwe-14 days baze begida bephotha umgaka. Ngoku ungababuza ngaphakathina kwabo ukuthi lisikela njani umuntu wehluleke kanje konke baza kuthetha silathoyisa. Kuse kungaba umuntu wesibindi kumbeni lebutho bengahamba bengavuka ekuseni sebemxhotshile ubaba lo uzabona sebegida futhi besithi umuntu lo wayemubi ubesona. So ayisikho ukuthi konke lokhu ukuthi bonke bathi kwankona bavumelana layo i-true reflection yokuthi bakholelwayo. Bonke abantu bankona ba-operator njenge-robot ngabantu aba-dishonest, ngabantu abagangileyo abathi even besenza into beyenze bengasikho lokhu abakutshoyo. But ngenxa yokuthi libandla labantu abaxhwalileyo abangamasela basekela yonke into as long as izabadefenda ekugangeni kwabo.
Nxa sesikhangela labo abathi uChiwenga ukhanya laye efuna isikhundla sikaMnangagwa singathi bakuthatha ngapi njengoba yena uChiwenga sezikhulumele wathi laye usekela uMnangagwa?
Uyakhumbula uEmerson esithi ngemva kukababa uMgabe ngalwana mnyaka bathi sebemxotshile bonke opha baphuma sebengabantu oda betshengisa ukuthi banenzondo ngomgabe. So izanu awulaleli lokhu abakutshoyo. Izanu libandla elinzima kuyavuza ukuthi ukhangele umuntu ebusweni ukhangele umzimba wakhe. Balutshwani abantu eZimbabwe abasekela izanu kodwa libandla leliyana okuthiwa ingani yimpisi okuthi ungayigada kayehliwa akula ngoba kathi kathesa umuntu ophilile engqondweni uma esithi uvisele u-Emerson uthi ayekwenzani phezu kokubulala ilizwe lokhu akwenzileyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu njalo uhlaziya ezombusazwe. Abafundi ekolishini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda bathukuthele kulandela ukuphoqwa kwabo izolo ukuthi baphatheke kumkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezedeswa amalunga ezanu PF yiMelika. Uhulumende ubelaye izikolo zonke elizweni kanye lamakolishi ukuthi abe yingxenye yalolu hlelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abafundi laba bathi baphendukise emagedini ekholeji ekuseni batshela ukuthi kumele bayophatheka kulo mkhankaso wona oqhutshelwe emahofisini kampathintambo obona ngezenzakala ezansemandebeleni umnumzana Abednego Ncube okuyinto engabajabulisanga. Omunye wabafundi labo ongathandanga ukuqanjwa ngegama ngoba isidwe sabo uhlukuluzwa ekolithi kanye ngukhulumende lamalunga ezanu PF uthi badlalisele isikhathi sabo sokuthi aditsha izolo. Uthi udaba lwezitheziso ngolwamalunga ezanu PF kuphela olungelane lokwenza labafundi kumbe izizalwane zeZimbabwe. Amazwi la asekelwe ngesinye njalo isifundi laso esingafunanga ukubethwa ngegama. Abafundi bezikolo zemfundo yaphansi eGwanda labo baze ngobuningi kulombuthano asenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sekolithi leJoshua Mkabonkomo. Ekhuluma kulumkhosi unobhala wesabelo seMatabeleland South ehofisini kaphantambo obona ngokwenzakala kulumhlubulo unkosikazi Latiso Dlamini Maseko uthe kubalulekile ukuthi amazwe asentshonalanga esule izitheziso lezi.
Ama-illegal sanctions ayenza umnotho wethu uhlale wethukile njengakho lokho esikubonayo.
Umphathintambo kahulumende wabona ngokwenzakala ezansemandebeleni umnumzana Bednico Ncube la usekele lawo amazwi.
Sesineminyaka leminyaka eminingi kakhulu ngama-Americans nama-British nayonke iweste world
abanye abaphatheke kulumbuthano balethwe ngamabhasi besuka endaweni ezikude. Unkosikazi Siphilisiwe Sibanda uze lapho esuka ePlumtree ngebhasi yezubukho.
Izwe seliphansi kakhulu indaba zama-sanctions, indaba leyama-sanctions ingaphela kumbe ngithi imiswe kwenzela ukuthi sikwanise ukuthi inhlelo zelizwe ziqhubekele phambili njalo lathi ilizwe leZimbabwe libe recognized kwamanye amazwe kwenzela ukuthi kube khona i-development elizweni lethu.
Umnumzana Dingindlela Ndlovu ongumsekeli webandla elibusayo leZANU-PF eSlim eMangwe uthi ufisa ukuthi amazwe asentshonalanga axholele leZimbabwe ukuze uZulu aphile impilo engcono.
Mina ngokubona kwami ama-sanctions ngiwabona esilimaza kakhulu kasi ngoba kunje kathesi ama-investors kunzima ukuthi alibuye elizweni lakithi. So yikho lathathe sicela ukuthi alubana lawo bonaba abakusinikeza lawo ama-sanctions bayasixolela nje labo bake basiyekile lathi sibasinika i-chance ukubana lathi sitshengise ubungcono bethu lathi siyiZimbabwe.
Omnumzana Thandeka uzinemkandla olilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change uthi lo mkhankaso kawuncedi ngalutho.
Ngobana ukuze kulungiswe indaba ezisheziso bona abababusayo bayakwazi ukuthi kumele benzele. Lokhu kutshona bexaba abantwana elangeni besithi batshengisele nto kazifuni kakusebenzi. Asoze wephule amalungelo oluntu umhlaba ukhangele wona lowo okufakele izijeziso ubuze usithi lizifakeleni.
Amazwe asentshonalanga afakela bebandla leZANU-PF abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso ebethesa umlando kwephula amalungelo oluntu lokuqilibezela kukhetho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Abantu abahlala eNkozi Mine koBulawayo lapho kulahlelwa khona izibi zedolobho basengozini yokuhlaselwa imikhuhlane etshiyeneyo ngoba benatha njalo besebenzisa amanzi angcolileyo abawakha echibini eliseduzane labo. Inhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights ithi abantu laba kumele bathole amanzi ahlanzekileyo ngoba lelo kulilungelo lomuntu wonke elizweni. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Izakhamizi Zengo's mine slum segment kobulawayo lapho okulendawo eyiyo okulahlelwa khona izibi zonke zakobulawayo ezihlezi kulendawo ngenxa yomkhonomi onzima ongasabavumeliyo ukubhadala irenti emalokitshini njalo abanye bahlezi ngenxa yokufuna ukuba seduze kwezibi ezilahlwa lapho ezizwa abazidobhayo baphile ngazo ngesizathu sokusweleka kwemisebenzi elizweni zithwele nzima ngokuswela amanzi ngoba idolobho lakobulawayo kalibaningi amanzi kakulampompi zamanzi abathola khona amanzi ngoba kuthiwa ngabantu abahlezi okungekho emthethweni kuminyaka eke yadlula bebevunyelwa ukukha amapheyili amanzi aklini amapheyili amabili kumbe amathathu ofisini yekhansilini ekhona phana kodwa kwayakwa ntshintsha lokho sezike zenza imizamo etshiyeneyo lezi zakhamizi zisebenzelana lenhlanganiso yemathebeleland Institute for Human Rights ukuthi bathole ukulungisiswa ngendaba yamanzi
yiyiphi leyo mzamo esebake bayizama ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo
bake benza ipetition bayihambisa kubulawayo city council ngomnyaka ophelileyo oka 2021 lapha baziswa khona ukuthi hayi vele amanzi asoze buye ngoba nakho bahlalanga okusemthethweni njalo sebeke bakhulumisana kakhulu lo councilor wabo labameli babo beparlament ukuthi babone ukuthi linto iyalungisiswa okusuka nje kungani kuyachaqisa igazi ukuthi nxa kusiya kusikhathi sokuvota uhulumende uyaletha indawo zokuvotela kulaba bantu kukanti lakhathesi ngesikhathi se-census bavaliwe ungahamba emkhukhwini yabo kukhona izitika ezitshengisa ukuthi abantu laba bavaliwe kodwa noma bebalwa kunjalo kakulama-services abawatholayo ukuze bathuthukise impila kahle yabo ikakhulu sikhangele udaba lwamanzi
Aphosa inhlanganiso yenu ingabanceda ngani?
Dina njengeMathebeleland Institute for Human Rights siyakuzwisisa ukuthiwa yibulawa yeCity Council ukuthi bengaqala ukufaka amanzi kulindawo abantu laba bazagcina bengasasuki khonapho ngoba sebe comfortable. Kodwa sithake sikhangeleni impila kahle, sikhangeleni amalungelo, sikhangele impilo yomuntu, isintu somuntu lesithunzi somuntu silimazeka kangakanani. Nga enatha amanzi angcole kanje phila endaweni enje
kuyini elifisa ukubona kusenzakala ukuthuthukisa impilo yalezi zakhamizi
ngabe uhulumende uyakukhangela khonoku abe esebadingela enye indawo yokuhlala
umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. INews Day ibika ukubana iCommission ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ayisoze yethule uluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo ebulenjini be-internet. I-electronic voters roll okuyinto esicunule abantu abanengi. I-chronicle yona ithi abogatsha lwezanusi zomkhathi olwe-meteorological services department baxwayisa abantu ukuthi izulu eselikelana endaweni ezitshiyeneyo zelizwe alitsho ukuthi sokungalinywa. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, ndinjalo. Hayi abantu bezimbabwe laba bakahlupheki basezahlupheka. Edlong mawe lokho beqinisa amakhanda belandelana lezana.
Kaseza ukombu mzo locho wala kusese mnani lo. Laba wanda wakuzani wasemezeli zikuwa mazao. Haba semezeli mtu. Wasemezeli zikuwa mazao. Laba nkwa wawujwe funa maova sisi kupikuple mizi ama meshen. Lineloge ndangelana leza. Lineloge ti heza ni njinje. Heza inje. Harika wonduta. Lisa dhala wanduwezi mbako. Lisa tama. Lisa dhala. Maloge lea wanda dhala lise ndani zito dhana. Lise za tama. Ezi mbako lisa tama. Lisa gingingo hani. Okwenu njegelani zanu. Fotelani triple C. Yeshulege la isbono tienza nisikipe sifakenya. Sila ndabu utipate wuta yipi. Tina sifuni zbabi lumu.
Ngengulise ku studio 7 njengansuku zonke uThulani Ndlovu wenkayi kondoko sikhobokhobo. Mina ke ngithanda ukusola kakhulu lokho okwenziwa nguMnangagwa Emerson ukuthi uyabethatha abantwana ezikolo ekhuthisa abantwana imfundo besiyayenza nje kumatshi ongenanamsebenzi konke abantwana labo ayisibe abaletha ama-sanctions ma ufuna ama-sanctions aphume Mnangagwa nguwena owaletha ama-sanctions. Ama-sanctions lawo anikezwa thina nguwe wena nezanu-PF yakho. So mina ngibona ukuthi uthi America yini faka ama-sanctions kanjani. Wena ngiwafaka thina ama-sanctions, wena khipha ama-sanctions wafaka kithi. Uzobona izinto zakho zihamba kahle. Wena nguwe obizwa igama lokuthi ma-sanctions namhlanje wena ngokwenza kwakho.
Bonan Mashabezulu khulumisa yimo Moze Mdimba Moses. Mina bengicela bakithi ukuthi iAmerica ingenele. Cela lesikhulumele nohulumende weAmerica. Uhulumende weAmerica ebhekilihlo elizweni lakithi le elizweni lakithi eZimbabwe bakithi. Siyacela sibele ukuthi ama elections lawazayo lawa ebe sicela ukuthintsha kodwa akusoze kuthintshe. Uma kube kulokhe kubusa yona lizano. Izano iyo controller zonke izinto laphana bakithi elizweni lakithi. Izeki ngezani controlwa izano. So akungeke kwafa kwalunga. Kathesi nanku zokuthiwa izano iwinile mathobo laseyinsiza. Izano akulazano ukuthiwa iwinile. Izano ingawina kanjani lapho okuthiwa kuthawe khona abantu. Ingawina kanjani izano? Ingawini izano kungathiwa iwinile izano kona kuyiyo esuke ichaya abantu kube sokuthiwa iwinile izano. Iwina kanjani? Akulazano iwinile. Bakithi siyacela uhulumende weAmerica Mr. Joe Biden siyacela sibele ukuthi lisizame lichele.
Salibonani basakazi baka Studio 7 basakazi bethu abahle abasikhiphela indaba zinjengoba zinjalo. Eyi kubuhlungu la kakhulu la. Lapha kakukho lapho siya khona la amaparty ethu lawa ama opposition istrategy sabo ungathi sisesephuwa kakhulu bazobulalisa abantu kakhulu impela lapha kulobunzima la kakhulu laphana bakithi kakula democracy eZimbabwe akula democracy sibuswa nguGoliath laphana sibuswa nguGoliath ngicabanga ukuthi mina laphana ama opposition party ezilongo nje bona bedabukana phakathi kusesekude lapho siyagona izano PF iyabatshengisa ukuthi khonana ilenduku mpela enduku engamanguqonda ilenduku ebantwini. So lapha kulobunzima la kakulanto eright la ama party lawa afanele ukuthi khonana bebe le strategy sibili abaphuma lasho ngoba laba ama party lawa bangabafundisi kanje. So bona bebe ngabafundisi ibevumele ukubaleka abantu bechaywa mbona ngathi lapho kulobungozi lapho kakhulu lapho.
Studio 7 ya uchamisa la mfana lo ukhanya ngathi ulohlupho I think is childish mitongani kathesi umkhokheli we triple C le usethumela amazwi enduduzo womnangagwa. In politics you don't do such things. in politics konoko ukayisa ngathi usuduze kwamnanga kwa ithi it costs you ama votes ikokutshengisela abantu bayagcina besithi wena uthi lo mnanga kwa you one and the same thing you are a small puppy yezano PF vele abantu ngavele uqalise uChamisa uthi kafundi last time mina I did not vote for uChamisa and his party last time MTC why such siya kuma elections umgabe esexotshwe izano umgabe wathi sengihamba loChamisa ngahle ngaloChamisa nxa esebisa umgabe back again then it means this guy vele sibhoda wandawo akafunde uJaga siya sympathize la siyazama ukusondela kuye but ulahla insoro lebhora nge last minute you cannot be wena ukukhulunywa ukuthi uzukhalela umuntu elincintisanayo elilwayo obulala abantu bakho chaya abantu bakho lokhu siyamkhalela ama ice bros aya raise konapho
labo ve kungabalaleli ve studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I Voice of America ithi amapolisa kwele Uganda asevule uphenyo phezu kwengozi yomlilo otshise wabulala abafundi abalishumi lanye 11 kwesinye isikolo sabafundi abangaboniyo. IReuters yona ithi inhloko kahulumende wakwele Bhilithane entsha umnumzana Rishi Sunak uqale umsebenzi izolo ngemva kokuthiya umsebenzi kukankosikazi Liz Truss. Usuna kule minyaka yokuzalwa engamachumi amane lambili 42. Kudaba lwemelika lamhlanje amalunga ePhalamende angamachumi amathathu akubandla elibusayo lama-Democrats azibiza ngokuthi ngama-Progressive Democrats athi aseguqule ingqondo phezu kwencwadi ayilobele uMongameli Joe Biden emkhuthaza ukuthi akhulumisane lomongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuze kuqedwe impi yakwele Ukraine ngoba elemelika lisebenzisa imali enengi kakhulu ukusekela ele Ukraine. Okhulumela amalunga la unkosikazi Pramila Jayapal wazise izolo ukuthi incwadi le bayiloba kudala njalo. Lo kwakungumbono wabo kungakonakali izinto eziningi kwele Ukraine. Uthi njalo incwadi le yavezwa izisebenzi zabo ngephutha bengazivumelanga. Abantu abaningi abagoqela bona abebandla lamademokrasi kanye labebandla eliphikisayo elama-Republicans bachotoze kakhulu amalunga ePhalamende la ngemva kokuvela kwencwadi yawo. Singakehlukani sikhangele kancane imbiko elisithumele yona linaba laleli kudaba esilufake ekhasini leFacebook. Udaba lomhlangano weZANU-PF Congress oqala namuhla sizwe ukuthi lithini. Kulo mlungisi Maphosa laphana uthi kwayena u-Obed uyasifuna utsho isikhundla sikamongameli Mugabe ngoba ubaba u-Obed Mpofu nguye esikhulumelayo esithi akekho ozancintisana lo mnanga kwa kuzokuba lo Modesta Chizi uthi ngumsangano lo sebe ngonkulunkulu yini bomhlaba. Usapuka sikhumbuzo uthi wena how far with sanctions must go avuke sehambile na ubeke zela dlodlo yaphendula laphana laye uthi ungaze uliphinde futhi lami bengithi ngizobona ukuthi asehambile na ama-sanctions. Kuzoba lo Gibson Gidube uthwena yini umnangakwa ombulale egcwele igazi onabantu abahluphekayo emazweni abanikazi behlukumezeka suka izithutha kuphela ezingakuboniyo lokho for 42 years zonke. Sipho maphisa fuyana uthi nokafuyana uthi wena angithi bayesaba ukuqunywa amakhanda ngulo mgugura hundi. Utsho ke abebandla lezanu PF labo kuthiwa kabasoze bancintise kwanele mthwaka zomuhle. Libelelanga elihle olivalelisayo ngontungamilinkomo nkololokwana wamatukanduna.